ekhuluma ngemva kokwamukela isipho semibheda lenye impahla evele kwabenhlanganiso ye-OSISA umqondisi wezempila kahle kumunisipala wakobulawayo udokotela Edwin Sibanda uchasise kabanzi ngohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni le-COVID-19 Sinopharm vaccine edolobheni leli
sisitsho ukuthi okwakhathesi esilinganisweni sekhulu singaba ngamachumi sesilanda amachumi ayisithupha esingathi 60% yalabo ekade siqonda ukuthi sizabahlaba abaseleyo esibabiza ngokuthi ngama-frontline workers izisebenzi lokhu sisabahlaba sibahlaba khathesi esibhedlela esikhulu sempilo sibahlabele ekliniki esephakathi kwalidolobho iPrincess Margaret Rose City Council la ikliniki yasemakhandeni bese kusiba le kliniki yemaqhawe babe behlatshelwa khona sizakwazisa ukuthi sesiluvala lolu hlelo sazi mhlawumbe iviki leli siyaphila kusiya ngokuthi bangaki ababe belokhu besiza bezohlatshwa
udokotela Sibanda uqhubeke ethi okuningi sokulungisisiwe osekusele kulutshwana
i-isolation ward yakobulawayo eThorngrove Hospital sizakhumbula ukuthi ibilungiswa ivuselelwa njalo ibhuqulwa ukuthi ilungiselele ukuthi yamukele igcine abantu abalomkhuhlane lo we-COVID-19 kusukela ngomnyaka odlileyo okwakhathesi ngathi vele seyiphelile kungabe sokusele izinto ezincinyane kakhulu kodwa lamhlanje mhlaka 9 March sizakhumbula ukuthi isibhedlela lesi sakhiwe ngomnyaka ka-1941 lapho kuwatshelwa khona kumbe sithi ukuhlanjelwa khona izimpahla zesibhedlela lapha nalapho kuphekelwa khona konke lokhu kufuna ukuvuselelwa kumbe ukwakhiwa kutsha ukuze kuphekwe kumbe kuphekwe lula ngemitshina yalezi nsuku kuwatshwe ngemitshina yalezi nsuku kunye loku-ayina lezo mpahla eziyabe ziwatshiwe
umphathintambo wedolobho lakobulawayo unkosikazi Judith Ncube ubonge isipho semibheda kanye lokulungisiswa kakutsha kwe-isolation ward yesibhedlela se-Thorngrove
besilapha e-Thorngrove sizokwamukela i-equipment imbheda protective clothing for ama-frontline workers ethu for isibhedlela sethu silokubonga silokujabula okukhulu kakhulu ngedonation eyenziweyo njengobulawayo njengeZimbabwe sithanda ukubonga silama-partners atshiyeneyo abananzelelayo ukuthi kuyadingakala ukuthi bebe able to complement ama-efforts e-government umsebenzi omuhle owenziwa ihulumende was involved i-local authority was heavily involved i-private sector ama-individuals and many more people abasondeleyo ngoba sivumelene njengobulawayo ukuthi okuqondana lobulawayo vela kulankwali yakhwandeleni kumele sisukume siphakame sizincedise ukuze ongaphandle asondele zokugamela akusiza
umeya wakobulawayo ukhansila Solomon Mguni laye ubonye kakhulu abe osisa ethi lokhe besamukela izipho ngoba i-COVID-19 lokhe ihlasele loba nje umumo usunganeno kulezi nsuku
uzananzela ukuthi isibhedlela lesi silungiswa silungiselwa abaphathwe bubhane lwe-COVID-19 imibheda singathi besilela kakhulu kumawadi singathi nga-ICU abagula kakhulu namhlanje inhlanganiso ye-OSISA Foundation siphathise ngemibheda singathi ngamashumi amane 40 total 10 yangkhona ingathi elishumi yangkhona ingeye-ICU ward so sibona ngani okwamanje kuzasisiza ukuthi nxa kuwukuthi kulo muntu ogula kakhulu ngalolu bhubhane lwe-COVID-19 kwanise ukulondolozwa kuhle kwanise ukulaliswa kuhle la baphepha
ekhuluma enkundleni yokukhulumisana yakulezi insuku ebulenjini eyeZoom enikeza isipho sabo umqondisi weOSISA umnumzana Sipho Sami Malunga uthe njengenhlanganiso elwela amalungelo oluntu baqale bapha isibhedlela seMtare Isolation Hospital nyakenye lonyaka bacabangeke ukupha ubulawayo isipho sempahla ebiza amadola eMelika adlula inkulungwane ezingamachumi ayithoba nemibili i-$81,907. Isipho sabe osisa sigoqela imibheda engamachumi amane ezafakwa kuhlangothi lwabagula kakhulu ole intensive care unit amakhabothi angamachumi amathathu amatafula amahlanu abongi amatafula angamachumi amathathu ezigulane inqola ezinhlanu zesibhedlela ama latex gloves angamakhulu amahlanu kunye lama disposable gowns azinkulungwane ezimbili ubulawayo uthole amajekiseni eSinopharm vaccine edlula inkulungwane ezilichumi lantathu 13,200 sekusebenze angamachumi ayisithupha ekhulwini njalo ubulawayo lokhe ekuhlelo lokuhlaba zonke izisebenzi eziqhakathekileyo ezisebenza ngesikhathi se-COVID-19 lockdown. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.